o e indebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejana njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Eli bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura, asikhwele nzima bakithi, amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
Kuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele kundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kulembiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu-PF. Induna entabazinduna omnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sise wange lapho esihamba khona le qembu leKwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele kundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abanengi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square, lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone, isakhamuzi semzini we-Highfields, ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Eli bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura, asikhwele nzima bakithi, amagetsi asiwaboni abuye busuku ehambe busuku.
U-Senator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Iphathi yami ye-MDC alayenze ngamhlwali yakwazi ukuthi ba-anawunsile ukuthi kwakhona siledemo namhla, and according to the constitution of Zimbabwe which is the supreme law, so akwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni lezanu-PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe ezalokhu sasuza sutha, nxa engumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu, but bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalani emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho, ngoba umthetho uthona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela, abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina uyesitheni ukuthi people they say kulama peaceful demonstration mabe kuluma, yes, but on the ground the situation is different. I think that's explaining ngiyalandela ukuthi ebudiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni amapolisa yethu to move in and displace these and of gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho osekuphume enkundleni zebulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli beMDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla lezanu PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledale lephalamende kubandla leMDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiwo mapholisa oqobo.
Thina se singena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa akahambisa abantu ezindlini. Singalibona lihamba nje lingu-5 so bayalithi liyangaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade ezidingele iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bagcine sebuthana laphayana enasinge-Market Square lapha basebeqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordham Square. Ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegers phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana umandela laphana ukuthi sitele ngoba zesiimota zethu ongathi ugatshana ngoba zesizonti kona i-situation yangkhona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa befika khonapho kutshaya izicathulo akalamabhatonsi. But engibonileyo mina abantu abaningi ngathi bekuyuniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi ibhevi yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu?
Socha sibili bathi wear ama uniform yikho engikubondileyo mina ngoba amapholisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane lapho ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sesivunjelwe khona siphume nendadi igcwele amapholisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya kade bekasitshaya but babapho ngokuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa.
Ukuthi aso basekeli bezanu PF laba okuthiwa ngama youth militia
kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba bekuyenza during ngumgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bebaqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafika empty square ukhona omnye wade umpholisa wade tshaya umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhobho kule-crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile abe-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla bakade beze ukuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phandle owenzelwe emzini we-Milton Park, umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha kohlelo lwethu.
Uchamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele uphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili siyabe sisegwelu ngolwesithathu emasingo ngolwesine emdare. Amadolobho lawa azanikeze ithuba ukuthi izakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo kuconstitution yaseZimbabwe usection 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amathumi ayisiyagalombili eyide emizini ebalisela emabhuku kamuzuma e-airport leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa oludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzwe ekhathazeke kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi echungumeyo zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sokuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kulenhlupho eziningi eziselizweni. Amagetsi kawakho, ifuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla leZANU-PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hathi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isidwo seveni seHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abasekeli bebandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele abahlala kwelebhilithane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBhilithane, uNkosazana Kimberley Bhebhe, wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni. Sikhulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Sithe siqeda khonapho, abasebenzi beZimbabwe Embassy pha e-London baviza amapholisa, baqamba amanga, bathi thina kade sifuna ukubatshaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapholisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singatshayi muntu, asizange sitshaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapholisa saxoxa-xoxa lawo, amapholisa asilinda-ke. And then amapholisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu kupetition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe u-illegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon, eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihloko zethu eziphethwe ngohluku. Njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi veli bangaka baphatheke ekutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inumber noma 100, kodwa ukuthi kusuke kwaphazamaye ukuthi kathe sizulu selisina, kodwa abantu lokhe bekhona phandle ezulwini. Kule tent ekhona efakiweyo, kodwa i-tent yangkhona incane. Abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla, abantu bathwele amabhana, amanye amabhana lamampikisha aphumile kubo-Facebook lakubo-social media. Abantu baphumile sibili, abanye basuke eKhatshana, abanye basuke ePortsmouth, abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon. Abantu babuyile ngempela.
Unkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wove weStudio 7 uxoxe lomunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela, umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Womera.
Kuyini okulethayo lapha ngasesigodlweni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hheyi bantu benkosi, sicela kungena enhliziyweni zenu, engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphilayo akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu okwenzekalayo lapha eWashington DC? Ubona ngani kuyasiza?
Kuyasiza, kuyasiza.
Ngani usisho?
Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthule umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu, uzwa ubuhlungu enhliziyweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye othengiselayo namhlanje, isifiso sakho yisiphi?
Isifiso sami ngizothi siphileni impilo yothi khona uzitshele wena ungumuntu ukuthi khona okutholayo angitsho ukuthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hayi ukuthi ngeshophu ngekuleke uthengise uthengele abantwana izinkwa.
Ubona ngani yena umnumzane lo osemshamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sisize?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena umlandaza le
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso, ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi nguye sengumpresident, wathembisa ukuthi ngesuku 100 days uzabe setshengisele ukuthi khona hayi usenithi impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo, instead izinto zatshintsha. Udube wonkhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayena nalokho okwenzakala khona namhlanje?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje, khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele ukuthi ikhuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ongihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwethi kwezombusazwe, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuthi vele sokuhambelana lembele yakho neZANU PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapholisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa vele besithi funa umthetho wakhona ozaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhulume okusekugcweni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU PF.
Ngeliqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sisimi nje labantu ngilo council wami ngimtshena sithi laba bagqoke iuniform le siyibona le ngaso mapholisa angathi ngamasoja bebezimele nje kusho. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebevelela phecheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota leZANU yiyo ehamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kusho ukutshengisela ukuthi i-command system sibile kwiZANU PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni kumbe ama-sergeant abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele kodwa ngoba sime isikhathi eside abantu besihlezi phansi bezihlabelela kungenzele lutho kwasokuthi phutha nje abanye sebezotshaya kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi yecubungula ezombusazwe. Ku-Livestock namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilitshiyomi lasificamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanji unkosikazi Glad Momo Showe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. UDumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi Ncube Law Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Izakhamizi ade zethe sicala lo lenduna uKhayisa zigwetshwe okweminyaka emibili. Inyanga ezisithupha zisaspendiwe ukuthi for iminyaka emihlanu ezayo fanele bethe babele cala elokudilize impahla ngomlilo onye violence. Then ezinye inyanga eziyi-18 kuthi fanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlele entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhitshele inyanga eziyi-6 which was suspended for iminyaka emihlanu ukuthi afanele athola le cala elifana nayo. Then e-18 kuthiwe kufanele eseve phakathi. Vele uChief even engayejeli besesitsheli size amaphepha eyaphila ngoba ubethemba sithi kakhanya asozethola i-justice. Sibe siqalile vele kusebenza amaphepha eyaphila esahambisa e-court. Kusobala wonke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye esitikileyo esathi sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba unduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. UMbele ubikwa wayamangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sisewange njalo sihamba lekwejani bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka. Leli lidlalatelalo elitsha elinesihloko esithi Ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Buze umkhokheli wekwejani bendi usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle siki, hayi labantu sebejayele, sebesijayele, hayi siyawuqhuba siki, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe, siyangena kubodinga sibhoda sibuya siye Victoria Falls iwanje.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, babuya ngokuningi fika abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yeyona la amafutha ngezimoto ukuthi zihambe indawo zonke, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangaki?
Ngangaphamba nithi ngibona engafika kubo 89 khonapho.
Kondamba kuja wakabone kwane mboje usiende ochefere kazibona. Ndamba kuja wakabone kwane mboje usiende ochefere kazibona.
Ngathanda ukuthola idlalade lenu leli, lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyandisukwathengisa kugrama uZMC Grama, but manje asokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abathi ngabethole inamba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithole ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Kuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalaphaya. Baphuma ke enkundleni abafana bekwejani band ngale ethi Zunu Zose. Kwejani band besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ugwetshelwe ukubika okomnyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.